o eNdebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ngibe mbagcinile mbagcine ngokuthi ngisho ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo.
Abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu le izolo umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima, kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, ukusungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sitshiyane lodlakela. Labo abatshotshozela udlakela kumele bechaywe, bachothoze njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu, ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impuphu kanye lempilakahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokhu kukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emerson Mnangagwa awethule izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
President Chamisa uthi yena uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu kuzizana nezelizwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova kuhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzekele ubungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezempilo eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho. Kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident Chamisa ngiwaqalayo mpela lalapho khetho olwatshontshwa lungenziwe ukuthi athi hayi izizalwane zelizwe Zimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ukuthi izinto ezifana nokhetho, indawo zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudibeka kusenziwa ukungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwalabo abantshontshwa ukhetho lalabo abantshontshelwayo ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana nokuthula kwelizwe, lezifana nokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho lakamapholisa nangohulumente.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithi ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alungise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe sekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthi lanxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba andi ukuphuma nje ayize neze.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. The Voice of America, VOA. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobuvelo elizweni. Embikweni wethu leizolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Uyawunanzelela ukuthi lokhu wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Yinto esingani sile challenge kakhulu, kuyikubana into esizikhuluma le nto esiziyenzayo azihambelani. Kungayithi ukuthi asiyenzi, kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kulokhu kutotoba khona kufuze sijijini.
Kudaba lwedola leMelika lapha, zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo, kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuzasetshenziswa idola leZimbabwe elikhona. Uthini ngalokho?
Lokhu kubabili. into zikabili zime kanje emuntwini othengayo osithi umsebenzisi wemali isifiso ikubana imali yakho na ibe lesifindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo kugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa ingavuka ilesifindo esifana nayo okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba uba sithi kwi-investor loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency lokhu kwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele kusebenziseni izimdola kodwa sibe sesithi ukuze sibadlalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe le ndlela yokulithola esikuthi ukuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngaleso sikhathi elizweni esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana zadla sazadla le nhlanyelo zakhona ziyafunakala kusasa okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze idola ngoba idola lakhona asilalo ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho kodwa senza njalo ngithi mongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe asakheni confidence le-trust kuyona le mali esesiyisebenzisa ngoba into eqakathekileyo kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le-confidence phezu kwemali yona le engeyethu izimdola yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku befise begijimele kubuyelanga kuye sidule esaye salisebenzisa kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sikhangele udaba zomeconomy akula ma-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singelamvumo evela kwa-America e-America ngoba kulezinto zokuthi ezi-affecta into njengabo-money supply le economic growth ama-product esawa-producer loba esawa-manufacture eZimbabwe aba-expensive ku-international market ngoba thina ama-expenses ethu esithi ngama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu
umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa intatheli izindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda uyalandisa
kulabanye asebekhulile abajiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abanye bemelele ukuthola imali engange-60 Zimbabwen dollars engeneli lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo bathi impilo ibinzima lonyaka njengakababoni kusiba lenguquko ngomnyaka ka-2020 ugogo uFlorence Nkomo oleminyaka engamathumi ayisikhombisa lasitshiyagolombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kwabona inguquko ngomnyaka ozayo
impilo yami yonke nje ngathi umnyaka ka-2019 yo inzima kakhulu okungafani neminyaka yonke lesisayiphile edlule into bezinzima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi yebo ye ukuhola sikuze nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika bhalise kodwa kuyafika khona kubonisa ukukweqa awusakutholi ma ngabe ukuthi aphone uzenjani uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kade pho
kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage wathi eyake kayitholi ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu
ngihlalele labantwana ngibe ngibagcinile ngibagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo akulasizo engitholayo ngaphandle kokuzuza khonoko umnyaka ka-2019 kulama-challenges amaningi sibili kodwa ngokuphathiswa yinkosi ngenzuzo ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala kodwa ukuthi abantwana ubafundise babe lamakhosi bekunzima imali yakhona kayikho
iningi labathola amapentsheni lithi imali yakhona isencane okokuthi ayisathengela lutho ukhulu ngalo mdolomba ngomunye okhalayo
uhlupho lwakhona ngalokuthi imali ezikaserevie ama-prize ayakhwela every day suppose ipentsheni e-$60 kumbe i-city 120 iyabiza kuthengelani sebenzi kuto kumele ukuthi xa ama-prize ekhwela times 10 la mapentsheni alawo ahambelani asagada abantu umsekela thi nxa yekuzekufane e-10 months ukuthi hayi nxinye
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithi uNkosazana Mary Mubayiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinky D ucunule ibandla leZanu PF ngedlalade lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Lenkundla ithi abebandla leZanu PF banakanela ukuthi uWinky D uchothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Sokuyisikhathi senu balaleli sokubingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile eminyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele mina kwele South Africa. Ngithanda ukuthi mnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokokude sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ebembongela umnyaka ngalo osuphelile. Ngalokho ke ngithi abayibambe kanjalo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini. Kodwa ngiyajabula ukuthi nami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo. Sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke elikwenzayo. Sengani yonke into eliyenzayo ingaba impumelelo. Ngiyabonga.
Naimu muzobani Kapu, Kancube, mfana wesilobela laphana ku Farm 63, ngithi izizalwane zaseZimbabwe 2020 lowo bantu angani ngalivulela amasango amahle bantu, ngiyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke lengu-40 kanti zani uPierre. Ah, futhi landekele ukuyivotela abantu ezisidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izanu PF. Gogo wami lapho gokuna vine ngithi 2020 lowe plazini lapho alubani into zingakuhlanganela mnandi gogo wami nokukhanuka kakhulu lapho eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami uKelina usanda kuba le birthday yakhe lapha shi 1080 ndlalwa kumnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli uFelina wabana lawo 2020 lo sibili hayi ngakuvulela amasango babakazi wami ubaba wami laye uElliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hayi ngiyamdingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi ngikhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami uAmbless egogwe ngiyamdingelela kakhulu ubaba omncane wami uQuiet la usekhaya ngiyamdingelela kakhulu lobabakazi uSithembiso unto usekhaya kumbe sebebuyele e-UK alibani 2020 lonke sibili hhayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshela ngale komama onzalayo osibanda ngokhulu wami uMahleka laphana kulabo malumekazi labo malume hhayi alikhanu kakhulu bantu gogo Mandlovu malume uPita malumekazi wami uMpilo malume uSipho malumekazi uPriska alibana sibili kumnyaka lobuyayo hhawu ngalenzela kuhle kakhulu enemande ngale ngibingelela umalume uHezeroni kompofu ngiyakubingelela kakhulu lapho enemande malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu engiyalikhanuka kakhulu ubabakazi wami uNtombi uhlala enitextela lapho esithi yangizwa kustudio 7 hhayi kubingelela kakhulu ke suza ngizwa ke namhla babakazi suke lapho ngiye Thorn Grove. Thorn Grove, that's where I'm from, my own the Thorn Grove. What's up? What's your Munyavele in Grove? This is Omzo XA. Ngilifisela u-2020 omnande kakhulu lonke Grove Town lapho. Ya, ngithi lonke nje zizalwa zaseZimbabwe. Hhayi abantu 2020 lo ozayo sibile ngalivulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi. Sharp sharp.
Jerusalem, ikhaya lami. Dilo no lo sé.
Olibingelela ngihlangane Ncube seJohannesburg njengoba ngikhuluma manje nithini lolude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho likhona kudiaspora. Ngithanda ke ukuthi ngidlulise ukuthi ke ngokubona kwami kuzotshintsha inumber kuphela from 2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo akunanto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele ukuthi mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akulanto fanele sibhekelele kakhulu kuyena le minyaka esibikiyo ngoba manje ugovernment isilaye uku-honeymoon bahlalele mpela abakhohliwe
ngithanda ukulibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ninja nonke happy new year siyabonga ngalo msakazi elisinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba wesi ebantwini abaningi like eZimbabwe nibe lo nyaka omutsha linje kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami seThekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isinqomo sokodo esethulelwe abezomvikela bakweleSudan abangamajomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa. Oyedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abanengi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwelemalavi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayisishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachomi amabili lanhlanu yiMelika ngempela viki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe uMongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlelo ludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpentsheni baqala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-Fast 6. olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololo gwana wamatukandulu.